Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 12 kumpalakazi 2022. Igama lami nguNtungami Lenkomo. Ezihamba phambili. Uzulu uthukuthele phezu kwenyathelo likahulumende lokufakela iziphathamandla zakhe amandla esola ezindlini ukuze zingaphazanyiswa ikusilela kwamagetsi osokuthwalise abantu nzima. Umhlangano wokuqinisa wobudlelwano phakathi kweMelika lamazwe ase-Afrika owe-US Africa Summit uyaqala kusasa eWashington, lapho uMongameli Joe Biden azahlangana khona labakhokheli be-Afrika abagoqela umphathintambo weZimbabwe, uMnumzana Frederick Shava. Imidlalo yeFIFA Soccer World Cup Semifinals iyaqala kusasa phakathi kwamaqembu amane asesele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weZimbabwe uthukuthele phezu kwenyathelo likahulumende lokufakela iziphathamandla zakhe amandla esola ezindlini ukuze zibalekele udubo lokusilela kwamagesi elizweni osoluthwalise abantu makhaza lamankampani nzima. Iphephandaba leThe Standard libike izolo ukuthi abafakelwa amasola laba bagoqela abaphathintambo bakahulumende kanye leziphathamandla zebutho. Iphephandaba leli lithi isiphathamandla ngasinye sifakelwa isola elamandla afika ku-5 kilovolt. Lithi njalo inkampani eqhuba lumsebenzi ihlawulwa inkampani zamadola aseMelika alichumilane i-$14,000 ngandlu inye. Lanxa nje ingcwethi zisithi kumele isola ele-5 kilovolt ibize imali ephakathi kwenkulungwane ezintathu kusiya kwezinhlanu. i-$3,000 le-$5,000 kuphela. Okusilela kwamandla kagesi sokufike kuzinga elibi eZimbabwe lapho uZulu asethola khona amagesi okwamahola amane kuphela ngelanga esikhathini esinengi. Uhulumende usanda kucunula uZulu njalo ngokupha abaphathintambo bakhe izigidi lezigidi zamadola aseMelika. Abaphathintambo bakahulumende bathole ingxenye yesigidi i-$500,000 ngamunye. Abasekeli babo bathola inkulungwane ezingamakhulu amathathu $3,000. Kwathi amalunga ephalamende wona aphiwa inkulungwane ezingamakhulu amane zamadola eMelika i-$40,000. Uhulumende uthi limali yizikwelete zokuncedisa iziphathamandla zakhe ukuthi zithenge izindlu zokuhlala. Ibandla le-CCC lona elithi lingangena embusweni lizalulungisisa udaba lwamagetsi. Lithi inyathelo likahulumende lokufakela iziphathamandla zakhe lezebutho amasola ezindlini kuveza sobala ukuthi akazihluphi ngoZulu weZimbabwe makhaza. Sixoxele siphathamandla saleli butho eMelika, uMnumzana Tim Moringayi.
Siyabona vele ukuthi uhulumende kazana uPF unomona. Into ebonakalayo lapha yikuthi vele abala isifiso sokuthi abantu beZimbabwe bonke bathabe babe lentuthuko ekuthi siphumeleleni sonke. Ilizwe lethu lonke leli labuya ngendaba yempi ye-liberation umvukela ichimrenga. Sathi sibona abantu bevela eZambia, eMozambique, le-Angola babuya lombhobho kuphela bengela ukudla bengela mpahla bengela ndawo yokuhlala abadala bethu omama labokhulu labobhuti labosisi babaphekela babanika igqoko babanika lawo izindawo zokuhlala laphana impi isitshisa kodwa sesibona ukuthi kathesi bona sebengenile phakathi kwezikhundla sebengathwa sebeyibo ababebusa njengosmith ubandezela abantu bengabanika i-freedom benza into abazifunayo imali yona leyo masingakhangela ngiyomuntu weZimbabwe ngama-diaspora remittances lama-taxes anjengama-toll gate fees izimra ivat so yona leyo yimali evela ebantwini esithi ngama-taxes siyakwazi ukuthi vele uhulumende ngala industry noma i-creation of employment ayiyenzayo into esizibonayo kathesi abakwenzayo khonokho ukuthi bayafakelana isola wona umuntu wonke weZimbabwe jikelele ngelama-gates kutsho ukuthi bona sebe zungona ngathi asebengcono kulabantu bonke ababafakayo khonapho bona sebezibona ngathi yibaba special
kodwa isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana labanye abezanu PF bathi akula lutho olubi lapha ngoba uhulumende unakekela nje izisebenzi zakhe
hambisa abakwenzayo ilizwe lethu labo mangwana bekhuluma izinto abasikhulumayo ukuthi vela kulandaba they need to take care of their isebenzi ze government isebenzi ze government they get their money from taxpayers so into eqhakathekileyo ukuthi abantu bakithi ikwakholonywa usiphatha amandla welokhuzeni we-triple-C okhulumela upresident Chamisa uFatai Mahere ekhuluma ngeplan ele-triple-C ukuthi amalayithi lamagetsi siza kuhambisa kanjani iplan yokufaka amasola lani lani le-energy engasinceda ukuthi umuntu wonke jikelele ebe le-electricity endlini sibona ukuthi kathesi kule 43% homesteads iZimbabwe yonke since 1980 elama-light so sikhuluma ukuthi izanu yayingela plan ayila plan and asibone ukuthi kuphumani into abayaziyo ikuba le corruption bathatha izimali zabantu singakhangela kubabo drugs gate abathatha imali ezavele overseas sibona izimali zama-mine sibona izimali zegolide ama-diamonds, i-platinum. Iya ngaphi imali yona leyo umele incedise abantu beZimbabwe.
Umnumzana Tim Moringai ngowebandla le-TCCC khonapha eMelika. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi akula lutho olubi ngokuthi uhulumende anakekele iziphathamandla zakhe ngokuzifakela amasola ezindlini. Amazwi yakhe agcizelelwe lilunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule.
Ukufana lokuthi emsebenzini enjalo uyanikwa imota wenzelwe into ezinjalo unikwe indawo yokuhlala kumbe even ama-companies amakhulu alakho ukunika abantu njalo bayakwenza khona ukuthi izisebenzi ezilemisebenzi yane phezulu ngale ama-managers ama-directors ama-companies amakhulu bayanikwa izimota bayanikwa izindlu zokuhlala yabona zobethe zilungiswa ama-parastatal bayakwenza khonokho bayanikwa izimoto abanika izindlu zokuhlala into yathi vele ikhona la izulu lokhu yale into ezahlala ikhona leyo nkomo
kodwa nxa uhulumende esefakela iziphathamandla zakhe amasola lawa babagawule kasoze akhohlwe yini ngabantu makhazi ukuthi kulo dubo lwamagesi njengoba zona iziphathamandla ziyabe sezihlezi kuhle zingacitshelwa amagesi
kathisa abantu abaningi abanye bale mali sinifaka wona la magesi amasola ungakhangela izinto eziningi abantu abanye abale mali zabo bayenelisayo sebefaka amasola ngalaa kodwa-ke laphana ukhangele phela nkomo umuntu okuthiwa isisebenzi kahulumende esiphezulu kumele sithi nanxa udubo lwamagesi lenyosolukhona abe le ndlela yokuthi nayelayithe amagajeti akhesho kuthiwa sokulemonakalo ngale sokulebhiwolunje afonele izvesa afonele ubani nawe obani bathinte ayikwanise ukukhulumisana nabantu ukuthi asesendaweni enje ayikwanise ukuthinte ngokubambeka ngoba lapha khona ukonke ugethi lukhona umuntu lwana akasivumeli ukuthi yena babe nakho khonokwane kukhona okumncedisayo ukuthi nanamagetisi ekhambile ekwanisa ukuthi esebenze ekwanisa ukubhala ama-reports ephansi kwenza yonke into enjalo uzavuka kuthotha kuthi kuthiwa hhayi izwe labantu bendaweni endlela endlela endathi benganamagedi uthiyakhuluma behlala kwicabinet bekwanisa ukuqhuba imisebenzi yabantu abanjalo.
Abanye bathi udubo lwamagesi lolu luveza sobala ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ngoba wathi engena embusweni wathembisa ukuthi udubo lwamagesi luzaphela uzalulungisisa. Udubo lwamanzi, udubo lwezempilakahle, ukusilela kwamaphilisi lokunye labonke labodokotela wathembisa ukukulungisisa konke lokho kodwa zindubo esibona zisiyaphambili lanamuhla.
Abantu laba batho njalo bathi Mnangagwa usehlulekile. Ngabantu be-opposition, ngabantu bafuna ivoti, bafuna ivoti ebantwini, badinga ivoti. Asobantu abakhuluma iqiniso, ngabantu abakhuluma into engayisiyo, omumene bawukhangeleyo. Khangelani kambe thina ilizwe lethu khangela ukuthi thina sifikela kanganani ezimalini. Khangelani iSouth Africa. Namhlanje ukuthi udubo logesi lendayo sakanayo emhlabeni wonke jikelele asikhangele imidubo logesi oludabamelwa yinto ye-Ukraine ye-Russia lungakanani olukhona. Kanti nxa singakhuluma ngeZimbabwe siyisungulele iZimbabwe kanti ihlala ngaphi iZimbabwe ayikhokho lapha emhlabeni.
Umnumzana Belief Gawule ulilunga lezanu PF sixoxela ekobulawayo. Umhlangano wokuqinisa ubudlelwano phakathi kweMelika lamazwe aseAfrika, o-US Africa Summit, uyaqala kusasa khonapha eWashington DC lapho uMongameli Joe Biden azahlangana khona labakhokheli beAfrika abagoqela umphathintambo weZimbabwe uMnumzana Frederick Shava. UShava nguye ozamela iZimbabwe ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga abanxuswanga ngoba bangabanye abezanu PF abetheswa izijeziso zenotho iMelika ibethesa umlando wokwephula amalungelo kaZulu. Umhlangano lo uza ngenwa njalo ngabameli benhlangothi zempilo ezijiyeneyo ezigoqela inhlanganiso ezizimeleyo. Isigodlo sikaBiden sithi umhlangano lo uzaphatha indaba ezijiyeneyo ezigoqela ukuthengiselana phakathi kweMelika lezwekazi leAfrika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele encwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Okuzabe kukhulunywa kuzathinta kakhulu ezomnotho, ubudlelwane kwezenotho phakathi kweMelika leAfrika, kuthinte ikakhulu njalo kwezokuvikelwa, kwezokuthula, i-peace and security, kuthinte njalo izinto ezise-Afrika, ama-conflicts esiwabona e-DRC lendaweni ezihlukahlukeneyo, kubuye kuthinte njalo amalungelo abantu ukuhlala kwabo e-Afrika. Kujwayelekile ukuthi iMelika nxa ihlangana labantu ikhulume ngazona lezi zinto ikakhulu abavela kwamanye amazwe. Ngakho-ke kulindelekile ukuthi lase-Afrika kuzagxilwa kuzona lezi ndawo i-trade, ezokuthula, i-security, kunye lezamalungelo abantu lezimpi ezise-Afrika.
Abakhokheli bamazwe ase-Afrika siyazi ukuthi lapho lalapho abahlangana khona bakhuluma ngokuthi izijeziso ezetheswa uMnangagwa labanye bakha bezanu PF kumele zisuswe ngoba bathi zilimaza uZulu Makhaza weZimbabwe. Singabona velu phakamisa yini lolu daba emhlanganweni lolo Mongameli Biden?
Yebo, kuzaba khona abazakhuluma ngakho, abazakhuluma ngezijeziso zenotho. Yikho esikhala ngakho thina abanye ukuthi abangakhulumi ngezijeziso zenotho kuphela kodwa bakhulume ngalokho uhulumende weZimbabwe angakwenzi ngendlela efaneleyo, i-corruption egcwele ilizwe lonke, ukuhlukunyezwa kwabantu, ukuvinjelwa kwabantu abamanye amaqembu aphikisayo ukuthi bakhankase bekhululekile, ukuhlukuluzwa lokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu, kungalandelwa mthetho le-constitution. Konke lokhu kudala indlala esiyenza ukuthi abantu beZimbabwe bagcwale umhlaba wonke jikelele. Okulimaza iZimbabwe kakhulu kasoma sanctions kodwa i-corruption, ngumbuso ongamanga kahle ngisho ngahlonipha amalungelo abantu. Yikho lokho esikukhangeleyo thina njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi amazwe aseAfrika abaholi beAfrika bakhulume ngakho lokho, hayi lokho okunye abasuka bekuthinta okuthinta abalutshwane.
IMelika ikhanya ikhonona ngokugxila kobudlelwano phakathi kweChina, iRussia lamazwe aseAfrika. Singabona uBiden ekhuluma ngalolu daba yini labaholi baseAfrika laba, njalo bona singabona bempendula besithi.
Yebo, iMelika silindele ukuthi ikuphakamise khona lokho, ikhulume ngobudlelwane beAfrika leChina leRussia njengoba kulempe Ukraine. Kodwa ngicabanga ukuthi impendulo ezaphuma ukuthi abaseAfrika bazathi bona bayilokho okuthiwa ngesiNgisi non-aligned, okuthi kabakhethi hlangothi ezimpini ezikhona emhlabeni. Lokho kakutsho ukuthi kuzayisuthisa iMelika, izaqhubeka ikhuluma ngakho isiya phambili. Kodwa ke asonto engibona ukuthi ngavimbela ubudlelwane obukhulu phakathi kweAfrika leMelika, ngokuba iMelika iyabudinga lo budlelwane, leAfrika iyabudinga lo budlelwane. Ngakho ke sibona sengibona sengathi bazadinga indlela zokuthi basebenze ndawonye besiya phambili, lanxa kukhona ukuhlukana kwembono lapha lalapha.
Umnumzana Efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Sixoxela ekobulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi amalunga eZANU-PF asebumbe inhlanganiso ebizwa ngokuthi Land for Economic Development, kumbe Land for ED, yona ejonge ukuhluthuna amaplazi angasetshenziswa ngokugcweleyo. Iwabele abasakhulayo bebandla elibusayo phambilini kokhetho luka-2023. I-Chronicle ithi kufe abembi begolide ababili, njalo kwesatshelwa ukuthi abanye abahlanu labo bengaba bebhubhile ngemva kokudilikelwa ngumgodi we-Success Mine obizwa njalo ngokuthi Intefa Mine ematobo eMathebeleland South ngesikhathi besemba igolide. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Uvuka umthwakazi vuka abantu yithi. Salibonani ku-Studio 7. Ngiyakhuluma ngoba kuyakhulunywa, kodwa imeseji yami kayidluliswa. Okhulumayo uGodfrey Moyo kosokanila. Kuyamangaza abantu beZANU-PF ma belokho beqhubeka belutha. Asinamkwaqo, izibhedlela azinamithi. Izibhedlela zilama oxygen, nengubo azisekho ezibhedlela. I-MRP yesilethe izingubo ezibhedlela. Abantu baphelelwa ugetsi ebuye bona bezifakele ama-solar panel. Thina abantu esivotayo sibe yihlekisa, singamametho okusula ezinyawo. Kuyazi siyadangala impela ukuthi nelezi mali ezingaka ziphuma, kuba imali lezi bezincikise abantu. Kulabadala asebegugile lezigoga, bayasokola abantu bakankulunkulu ukuthi abalwela inkululeko, kodwa batholi lutho ngapha iZANU-PF lokusidla imali ne-3PC le-MTC. Bakithi vukani emaqandeni, wazani kumthwakazi, lingazihlekisi ngabantu bokuza.
Sanibonani bantu bakithi, kanjani ngezindawo ngezindawo? Azithi sigcwalise kulezi zehlulekisi zeZANU-PF lezi. Abantu umhlaba wonke manje bayazakhela izakhiwo, umhlaba wonke abantu bazakhela kliniki, everything abantu bayazenzela manje. Laba beZANU-PF ubona bafika ngokuhlakanipha kwabo, ngoba bona bahlakaniphile. Sibesenza sengathi yibo abayenze leyo nto. IZANU-PF kumele sibeke kucace, lezi yizehluleki ngamasela la, ngababulali laba abalancedwe elizweni lapha. Babuya nje nge-last minute. Sebebe bedidizela besenza bona sengathi balobuntu. Why bengaqala i-foundation bona phansi, isakhiwo besiqale phansi, kodwa bazofika isakhiwo sesiphelile? Bebe befaka nje into encane, insimbi nje encane engelancedo. bejika bethi besenza sengathi bakwathiwe yisho indawo yokumela abantu bebekwazi wo zonke izakhamizi esidonate imali zizakhele zakhiwo izana uPF aziyixoshe ingakuyizovula leso sakhiwo kungasebenzi kanjalo laba bantu baseza ukuthi bahlakaniphe too much mase bejika sebesithi yibo abayenze lezo zakhiwo bona bengela ncedo ebantwini abantu bayafa esibhedlela manje akula midi imigwaqo akula mgwaqo ama-ambulance akula ama-ambulance kodwa bona balandelela lapho kweza khona abantu waye bengaqala okwabo bona
Salibonani salibonani ku Studio 7 ngiyabingelela lonke nje basakazi lonke labalaleli be Studio 7 mina igama lami ngu Thomas esigabeni sakwa Makwalela ngaphansi kwesigaba sakundolwane ePlumtree ngilobuhlungu obunye embuzwayo lapha angazi kumbelani kuyalifikela yini uyabona le nto le eyayenzakala kokugambu ukuthi kokugambu ePlumtree ukuthi abantu bakogambu bezenzele iclinic yabo ngaphandle kwesandla sika government kodwa kodwa kugcineni kwasukubuya igovernment engayenzanga lutho kule clinic leyo njalo futhi bekubuya bekhuluma isiyona endaweni yabantu abakhuluma isiNdebele abantu bakithi abadala bakithi basala bengazwanga lutho ukuthi kade kuthiwani lenyama badla baceda lokhu okusobala okokuthi thina amaNdebele siyathi nasesifanana lani lamasili indawo yethu iyadliwa njengamasili anti amasili wayehlala kumpane ezindaweni kumpane ezimbawu kumpane athi nedliwa cine phushelwa ngaphi entshonalanga le so yinto engibona ngathi ekugcineni gcineni izagcina iyenzakale gidi
ama-MPs, ama-opposition party, uma bevuma ukuyamukela le mali. So, are they still opposition or they are now supporting ZANU-PF? Bayithatha njani imali abayinikezwa ngabantu abaphikisana nabo? Because angiboni impela kuyindlela e-right. Ngezinye indlela sebencindezela abantu. Ubona bazogeda imigodi emizini yabo, bafaka amasola emizini yabo. Isizwe sonke sihlupheke. Singena manje singena gates kodwa bona besidla bangabuye babe ngama opposition impela a strong a opposana no government ophethe manje ifibona sebe happy emzini yabo labantwana babo ha lento ayisebenzi le badlala ngabantu ifibe ngasafuna ku oppose izano ababuyele ku ZANU PF baye join izano PF babe ngama MPs ze ZANU PF ngikhuluma ngayi MDCT ne CCC ifibe ngasengama opposition party ababuyele ku ZANU PF bayedla bonke ne ZANU PF kubonakala ukuthi bafitwa izano PF because lento abayenzayo vele ayikho right
Salibonani banandeni bakaStudio 7 lani basakazi ngigumede enkayo lokhulumayo ngithi nami ngemphawulo ngombuso wezanu sesinye sawubona izanu libandla elinamanga kakhulu izanu libandla elilobutshotso obudlulileyo kakhulu ngoba sikubona la umnankagwa yena uthe ma engayengena esihlalweni wathi 100 days izinto ezizayo akukho lokuyi-1 okwaluma izinto ziqhubeka zisiba bhedi ukudlula umbuso kamgabe wazokhuluma elane ekobulawayo e-adresa izinduna ezi-adresa ngendaba yombhuqazo webhurawundi ethi ufuna ukulungisisa izinto abantu ensiza le matoko betshawa futhi ngabalandeli bezanu ababuye esitshoneni khona leyinye kugurawundi yesibili uyazini umbuso lo wezanu lo akukho nto ezalunga ngombuso wezanu ayikho ndinto bantu bakithi ezalunga ngombuso wezanu ngoba libandle lilamanga kakhulu elisebenza ngenye indlela yokuthi phambi kwabantu ikhuluma okunye zukuzuku ku-ground ikhuluma okunye so ejineni ibandla leli angazi ngakuxili balo lamangalo ukuthi lizalungisa ini kodwa hhayi angiboni kulento engalunga phansi kombuso wezandla
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Reuters ithi amapolisa aseZambia athole izidumbu ezingamashumi ephose amathathu 27 zabantu abanakanelwa ukuthi izizalwane zakwele-Ethiopia ebezilahlelwe endaweni elamapulazi duzane lesigodlo iLusaka. Kunakanelwa ukuthi abantu laba bebephakathi kohambo njalo babulawe kudinwa lendlala. Kulo yedwa ophephileyo. I-AP yona ithi isidumbu sesizalwane saseZambia esifele empini ephakathi kweRussia le-Ukraine sikuhlangothi lweRussia sifike kwele Zambia izolo. Umufi ngulemekani Njirenda yena obele miyaka yokuzalwa engamashumi amabili lantathu 23. Imidlalo ye-FIFA World Cup ingena kuhlandla lama-semifinal kusasa ngemva kokugunyulwa kwamaqembu amakhulu athi England, Brazil le-Portugal ngempela sonto. Kusasa i-Argentina idlala le-Croatia kudingwa iqembu elizangena ku-final kuthi ngolwesithathu i-France izanqikilana le-Morocco okuyilolodwa ilizwe lase-Afrika elilokhe likumncintiswano lo. Kubika uJoseph Njanji.
Sekusile amaqembu amane kumncintiswano wenguqu okudinga intshantshi zomhlaba jikelele o-World Cup 2022 oqutshelwa kwele Qatar. Amaqembu la ngele Argentina lona elizadlala le-Croatia kanye le-France yona ezanqikelana le-Morocco. Umqeqeshi womdlalo wenguqu osebenza labasakhulayo ubuthelethu Ngwenya uthi loba yiliphi iqembu phakathi kwamaqembu lawo alilalo ithuba lokuphakamisa inkezo ekupheleni komncintiswano.
I think kule 50-50 chance for everyone. Kangela Morocco defensively very solid. Kangela France yona idlala using transition. Kangela Argentina they are a passing team. Croatia a passing team. So in terms of who goes to the final, Kangela semifinal is a 50-50 chance. Kangela the first semifinal Croatia and Argentina the styles of play are posanga na hambelana. They are trying to build from the back. Ngale both teams are playing from transition. So it's a 50-50 chance, but I bet Morocco is a better chance to reach the final.
Umdlali wenguqu uPhindani Ngwenya uthi ukhangelele iqembu le-Argentina ukuba kube yilo eliphakamisa inkezo.
Mina ngibone ngani ngathatha i-cup Argentina. Ama-reasons ami ukuthi vele i-cup le they wanted so and they survived endaweni ezikhusha. France ngiyayibona sibili, angiyiboni i-impact yayizulu, but hayi ke mntana ibi-bias. U-referee laphana. So ama-chances ayo vele ukuthi singawina laphana. Next game yayo ambone nganalo. I think go unye kusenzo in nature because kulo mntu omela iwin very World Cup. Angulane nisi. Vele ume yathi retire la World Cup.
Omunye njalo umqeqeqeshi wabasakhulayo Anele Nyadi uthi ilizwe leZimbabwe lingabe limisiwe ukudlala lamanye amazwe kodwa kunenge elingakufunda elizweni leMorocco.
They went back but trace ama footsteps of what from a developmental side they are doing something over there. Women's football, they are doing something there. Kadesi they have a target for 2024 which we need so and so a number of women playing football. We need so and so a number of young boys below the ages of 10, below the ages of 11, below the ages of 12. So, which means the moment we still have what you call progression. And with those FCWAs, we can retrace. So, I think what we need to do as a nation, development is the way to go. Why am I saying this? If we can channel back our resources with development, right? We then fix these administration issues as well as a nation. I think ZIFA and SRC they can reach a consensus.
Imidlalo yesigaba sesemifinali yaqala ngolwesibili mhla zilishumi lantathu lapho iqembu le-Argentina elizadibana khona lele-Croatia kuthi ngolwesithathu iqembu le-France lizanqikelana le-Morocco. Amaqembu azanqoba kusigaba sesemifinali azadibana kufinali ngensonto mhla zilishumi lathubamu nembili. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Yaloba kwanele mthwaka zomuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngasikhathi sinye ngo-6:30 olivalelisayo ngontungamilinkomo gombalume lakavunamai nembeleko.